uma alisayi ukuthi kona kula bantu abavuka besake irate yabo bethi na sisebenza irate ethize ukusizibuza into na irate naleyo bayithatha ngaphi kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi kona for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkolomo wethu abashiyananga nama-economic sabotage sibili ngoba yiko kona abakwenza sizama ukuthi kona imali ziqine sizama ukuthi kona abasebenzayo bebehola leyo mali bathole i-value for imali yona le then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasuke uzibuzekele una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili
nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks kwenzakala futhi kumabhondi notes lezinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumente kumbe kumele akhangele uhulumente ukuthi vele inkinga ingaphi
ukuganga komuntu akusho ukuthi kona uhulumente somele ayekele ukopha abantu bona besenza ukuganga yeye kungaba nezinto uhulumente amele azikhangele for sure siliziningi ezigoqela ukuthi yena ungauhulumente sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle babhadale izigi lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso even lakhe owerussia ngale erussia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona irubri yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gasi ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali sithengisela kuphela abantu ngemali yethu erussia baba khona kwana yikho kwenza ukuthi irussia imali yayo isinjani isiqine yikho esikukhangeleleyo ubana uhulumente laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali lethu kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani bebejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni.
Ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki balutshwani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha kholeni so lokhu akusebenzi nxa abantu bekhuluma.
Hayi abantu vele umuntu ngephela umthetho vele kumele ukusela kunjani ubotshwe wedha uvela ngapha kumyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ongumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga siyenze konoko sambeni kuma-bureau detaine senze konoko hashi ukubana thina siqasha ukwenza izinto lezi ezitredini and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela even osiphathelini abana ababesendaweni njengabobhotswana kumbe esouth africa bana epark station abana nxa ufika even nxa utshintsha kona ngale abatshintshi bebulala irate yerun kumbe irate lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhenki kucitshe kuhambelane nakuma-bureau detaine yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people u-10 blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi sekona izigi ku-13.5 yena siyafika sisiki 21 uyabe ithethe ngabe efikeleleko.